Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela imsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe.
Lokhu kuyadabusa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ngenxa izawo zasafrika zona iinkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyahlukumeza abantu bokuza eSouth Africa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engwebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MTC Alliance.
Uzafanana ledonki eyangena lo Jesu bayiqakezela bachaya umpuluzo ithe sibuya yodwa bayidinda.
Kodwa umnumzana Peter Moyo yena uthi vele kazihluphi ngamazwi kamafa ngoba yena ezithembile okokuthi uzanqoba kukhetho.
Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi uzabhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe bechiya abakwele South Africa. Kumbiko awethule izolo umnumzana Malema uthe bazabhoda njalo ngamahotela kanye lamankampani abomantshingelane awe security. UMalema uthi uza kwethekelela elinye ikhefa athi liqatsha izizalwane zeZimbabwe kuphela ayibuzwa ngalindaba. Uthe lokhu akutsho ukuthi balwa labantu beZimbabwe labanye abokuza, kodwa balwa lamankampani abaqatshayo. Izizalwane zakwamanye amazwe zithi uMalema lebandla lakhe baphehla udlakela lwezenophobia olufana lalolo olubulalise abantu abaningi kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Sikhuluma nje kulezinye inhlanganiso eseziqalisile uxotsha izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa zizidudula ezindlini njalo zivala lamabhizimusi azo zisithi kumele zibuyele emazweni azo ngoba zithathela abantu bale South Africa imisebenzi. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele intatheli izindaba esebenza kwele South Africa uSimbarashe Nembaware.
Okubuhlungu lapha yikuthi abezopolitiki basebenzisa indaba yama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha ku-DA esiyabumba iqembu lakhe Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lwama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwamakhansili yaqala indaba yani yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahluphe ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawi asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithe babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokhu akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona.
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa zinkokheli ezikhuluma ama-statements anje so. So ngenxa inzalo South Africa zibona iinkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. And ubuhlungu kakhulu ukuthi abantu bokuza kukhangela kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. Amandiya hayi asabantu bokuza, abelungu hayi asabantu bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately isiqale unyaka i-Government of Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigners iswa amaZimbabwe inikise ba-renewele ama-permit lana amahhala, okuyinto nxa bekhuluma ukuze politics zabo kungani amaZimbabwe nase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala, okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreigner owagcinile azawanikela amaviza amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamaviza lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oyemini bashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma ngendaba zalezo, impumela yokuthi uzaba le-xenophobia. And ku-xenophobia sibabona amapholisa nje abemile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners, amaPakistani, amaNigerians, usiya njalo.
USimbarashe Nembaware yintatheli zindaba yeZimbabwe esebenza kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda
izolo besilodaba lapho esixoxe khona lomela iSouth Africa edalele iParliamente umnumzana Peter Moyo ositshele ukuthi ukhangele lele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu akuphathanga kuhle umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda. Yena usithumele umlayezo we-WhatsApp esithi uMoyo engakhohlwa ukuthi wakhethwa nguZulu emele ibandla le-MDC Alliance hathi ele-MDCT, ngalokho ulakho ukunqotshwa.
Mahlabe Zulu, uPeter Moyo ongu-current MP eHarare South Adon Constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele-MDC Alliance. Sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa Jesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi. Hayi donki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngeviki eyodwa sidlule labuyela, abantu bafika balidinda bathi kanti lidingayo. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo wangena ngalo, lepikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-advocate Chamisa upresident we-alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenzele abantu abami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqakezela batshaya umpululu, ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu khangelwa ukuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Adon ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi, zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokhu ukugulomba abantu sesingena khona apho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu weMDC T engalabantu okunye mahlabe zulu ngifuna ukuchayela ihlombe ama political parties engathi flight by night political parties siyabonga mahlabe zulu uPeter Gazinuka amakhwapha lamajahala athi sesaba ukungena kuma by election silichayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa njalo lingachithela abantu isikhathi yithi abanqobi siyabonga
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umnumzana Peter Moyo kesizwe umlayezo asithumele wona ephendula uMafa
Hayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungaso umkhokheli mina uqinisile inxa yesithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance it's very true la namhla lokho ngikhona ngilokho ngikuwa MDC Alliance amphumanga I founded this party angiphumanga ngilokho ngikhona angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi so kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yibe ngivalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapha mina angiphumanga ku MDC Alliance ngiphumanga ku MDCT ngiloko ngiyikho lokho lokwengayikho khona into ayikhulumayo ngeyokuthi kona yokuthi kuthiwa uzadliwa khambena singuNkulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo 2023 asazi kumbe sebona yase profita kakhulu ukuthi kona hayi ngo 2023 uPeter Moyo yabengekho kodwa mina ngisebenzele iconstituency yami angifaki abantu kuma elections every time nga ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami by hook or crook kufuze ngiqede ithemu ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphephe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless into leyi kathesa abantu baya kuma by elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yoyi izithutha abazange bakhangela ipolitics abazange ba read ipolitics so mina lokho akukhulumayo umfowethu hayi yekela nazikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi kona acabange kuhle hayi lokho hayi angiyenzi ngumfowethu angimthethisi hayi angikhulume okubi ngaye hayi umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party so hayi angikhulume okubi ngaye efananisa lamadonki lokho hayi umbono wakhe right ufuza acaba ngenjengakho lokho okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angilamale ngiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi South Africa nimi njani sengenzile i-development enye emangalisayo uSouth Africa eSouth Africa nga elandela kuhle ayisimi isiduta mina abantu bazazikhethela abakufunayo Nga befuna umuntu ozabuya ngene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi kona mina uli constituency ofuze yabuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje echa ukuthi it's a walkover ayikwinzima la lapha kuyafiwa lapha e constituency le ibanjiwe yini utsha madegu degu ngiyabonga kakhulu hayi ube lelanga elihle mnumzana Mafa mfowethu
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda
Kwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi umanisipala usemise ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo ngenxa yokunakwezulu, kodwa umanisipala ubikwa evuma ukuthi phose yonke imigwaqo yakobulawayo isemangobongobo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende weZimbabwe usephendule kubi uhulumende weLemelika ngemva kokuba isigodlo sommeli weLemelika eZimbabwe sethule amazwi okuthi ukhetho lwamabhayi elections oluzayo ngenyanga kaMbimbitho luza kuba isibonelo sokuzinikela kukahulumende weZimbabwe ekuqhubeni ukhetho olukhululekileyo. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngoyena siyalubingelela noMrs Dube nabomadube. Siyakholwa ukuthi niphilile, thina siyaphila. I'm not sure o inamba engiyisebenzisayo le iyo kumele ngiyisebenzise na ole ngiyemsebenzini, kodwa ngithi kini hayi, ibona i-prediction yami iyangichitha. Benzama ukunqamekela ama-calendar nama-ball point, hayi kusho ukuthi okwami sengizokuthola nje noma ngingawinanga mkhwenyana, ngoba hayi sengizame ngehluleka. Linjani kodwa eminyakeni omutsha, singabonga mani philile, thina siyaphila. Hayi siyalibingelela, besilihlola nje, akube kuhle kini. Ibingelela abantwana,
ngiyabingelela ku-studio 7. Igama lami ngu-Elincungu, ngikudombodema resettlement. Ngizwa kukhulunywa ngokubhalisela ukuvota, kodwa thina khona lapha esikhona hayi kangikwazi mina vele ukuthi kubhaliswa ngapi. Akukho lapho kubhaliswa khona. Ngizwa ukuthi abantu kabafuni kubhalisa, akula ndawo lapho kubhaliswa khona lapho. So besicela ukuthi indawo zonezo kazifakwe abantu bebhalise. Ayisikho ukuthi abantu kabafuni kuvota, njalo ayisikho ukuthi kabalalwazi ukuthi ukungavoti kwabo, ukungabhalisi kwabo, kungenza khona lokho okuchasiswayo ukuba kungaqunywaqunywa izindawo. Siyakwazi, kodwa kula ndawo lapha okubhaliswa khona siyacela ukuthi kazifake izindawo, siyabhalisa.
Sanibonani, sanibonani bantu bangithili njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngimangazwa yilo muntu wezanu-PF engizwe ethi amatshe lawana afakwa ebhalakwe afakwe okungekho emthethweni. So engingakwaziyo ukuthi abantu labana bona babulawa okusemthethweni yini, ma engabe ekhupha igama lokuthi amatshe esikhumbuzo lawana afakwe okungekho emthethweni, abantu bona babulawa okusemthethweni na? Ngoba umuntu lengqondo angicabanga ukuthi kona engamaphambi kwabantu ekhuluma into efana nale. And phezu kwezehlakalo ezingaka ezilokhu zisenzakala ebhalakwe ezizisusiza abantu abasazibuza imibuzo etshiyeneyo namanje ukuthi kathi kwenzakalani ngomnankakho yilokhu elandelela abantu abatshonayo. Kodwa ke iqiniso labana abantu labana imphefumulo yabo izovuka izilwele ngelinye ilanga, bazoba lamandla, bazoba lamandla abantu la basezovulwela, usezoqalekiswa umnankakho, isezoqalekiswa leli shona leli, basezoba lamanye amandla abantu babana ngendlela alokhu ebalandelela ngakhona, wababulala wayala ukuxolisa, bazama kabantu ukuthi bayefaka besula izinyembezi lamandla lokhu ebalandelela, kodwa basezoba lamanye amandla abantu bana babo. Imphefumulo yabantu labana iminingi kakhulu leli laphana, bonke basezovuka bezilwele, uzoqalekiswa umnankakho ngalento yakhe ayiyenzayo le, ezebele isibindi sokulandelela lo muntu owambulalayo elokhu emlandelela futhi esamzwisa ubuhlungu wesi. Indawo lana kubuyahlonishwa, indawo yebhalakho le kubuyihlonishwa kakhulu.
Hayi siyalibingelela nini bonke bantu kamini Nkomo nani nonke bantu we-Studio 7 bantu bakithi. Ah, savelelwe emhlabeni, savelelwa izani lokhu iti yawini, ukuwina kwayiyenzani, itholani nehameni yezi 40 years now kathi sikhuluma ngamatshe esikhumbuzalo kuzayo. Sengicela ke sibangilizwe, sibangilizwa kutsho sizwe ukuthi uhamba njani emhlabeni, sibangilizwe. Ayibhongi inkunzi sizwe, sibangilizwe. Cela mtaka Joshua Nkomo, siyakucela zaphi esizwe, siyakucela mtakanyongolo, siyakucela abantu bakithi. Hayi abantu bachabantu, he sacha kwacha abantu eTanzania babulawa amaovete bethilena ukuthi akuyahlanganiswa. Sesifa sisebenzethu namanje lakhona apha sowesitsha sithi sizama ukuthi abantu babethulathisi bafundise sihambe siphanda lapha lalapha sisaphande. Siyacela sidungama inkomo like lizwisise into lezi, like lizwe liye kudalwayo nalothi uzawina ewine engayenzi lutho. Nto bengicela undodala kwathi usimelani zela mzanga, usimelani intatheli lokuthi wawusimelani wakwakhuphe enye into
ukuthi veka bawini ngamavoti abantu bawina amavoti abantu bangaphandle ayebethatha abantu besemazambiki usimelana wako ukukhulumela igama lapho nihlazana kuvotwa athi hey khangelana abantu abakhona abaphuma kulindwe encane ngakho enye libe lithi liyawina hayi hayi singabekhuluma into yokudlala abantu besifa bethola nzima siyalicela ke lilungise into kahle ngiyabonga
ngiyabingelela kini basakazi beStudio 7 sakazi udaba olukhulunywa uJoseph Chuma ludaba olusukumezayo ludaba olubi kakhulu engakhulumi njalo thina singabantu sihlukumezile singaphandle kwelizwe sihlukunyezwe lapho esikhona idudula yena ezokhuluma into enjengaleyo kuthina uthi kwehle kanjani into ekhulumayo kuthina ethi wona balibandla elilwela amalungelo abantu libandla elenzela abantu izinto izidingo abazidingayo akula nto abasizindane odwa ndleza ngiPF sifunde nzima sibhadala ischool fees namanje siqhatha kanezikolo ngenxa yabandla zangiPF liyenzeni for 40 years ibandla zangiPF nezitendi siyazithenga balwa obobo bethu balwa omalume bethu belwela impi ukuthi thule inkululeko eZimbabwe but izitendi siyathengiselwa ngemali esingenayo ngesemali ephezulu sizothola nokwamahala eZimbabwe kobulawayo idrobho lakithi siyathengiselwa izitendi siyathengiselwa yonke into nje akula nto esithola mahala njengamanye amazwe siyahawukela amanye amazwe bathola izinto mahala baphiwe izitendi mahala thina eZimbabwe ilizwe lalelwa obobo bethu baempini belwela ukuthi ilizwe likhululeke ilizwe lamanje kuliboshiwe iZanupf hayi sikhathini iZanupf Joseph Chuwa thiyani ukukhulumela ngaziyela bogawuli thiyani isihloniphe sibadala singaka sikhulile ngaphaso kwezanupf sihlukumezeka singafundanga sinje linika abantu bezanupf izitulo nani libanika izinto ezihlukene thina lingasinikezi kuye ngabantu besindebelene sihlukumezekile ezanupf sikhathele ngayo enough is enough
sanibonani mahlaba ezulu sanibonani balandle be-VOA yeah I'm saying this with much anger Bisharamba is a spokesperson with Zanu has no right to speak with emotions phezu kwalokho abakwenzileyo bedelela besiyabhomba ebhalakwa ukudelela abantu kuyani basidelela thina amandebele kusukela bona so ngiyamuzwa nje ikhuluma edelela esethusela futhi these people sebefuna i-direct challenge ukubana sizivikele thina amandebele ngokubiselwa back ngendlela nabo abasiphatha ngayo silwele ngisho kanjalo mahlaba ezulu asobantu abakahle you can't speak like that actually and after all I don't understand that man at all yabona you can't speak and justify something that is very wrong because they are very wrong yokusidelela amandebele komdlalo balokho besihlokoloza besihlaba sizabisela in a bad way sibulala abantu bakibo nathi that's very wrong actually I hate it actually no salakhilekelwa izihlobo zethu thina sizibuhlungu but he speaks like that ufuna ukwethusela ubani Sharamba
livuka njani kustudio 7 hayi thina siyavuka akulalutholobi bakithi ama-messages lawa liyafowadayo okukhulunywa ngokuthi sokubotshwa abantu sebexotshwa amanye ama-messages ana lawo bakithi liyananzelele izinto ezindala njalo ezinye izinto into ezingekhoyo abanye basekhaya bahlakaniphele eceleni yazi uhlakaniphele iganga fana lokho ukuthi ufuna uhlale usethu sabantu and uma usenza njalo yiphi impression oyinikeza abanikazi belizwe uma usenza njalo asiyekeleleni ukufowada lezi zinto ezingenangqondo singabantu siyatshayisa khonokana abantu basazotshaya betshayelwa khonokuyama ngoba liyabamotivate abantu ukuthi le nto lingayenza ingayenzeka asiyali kukhona sikubonile lapho nalapho kodwa asiyekeni ukufaka isihaba sesesenza ngathi kuthe kona leyo nto leyo iyenzeka ngendlela le esebiyenza ngakhona izolo bengisethe arfanteni ngihambile ngabhoda kakhulu I saw nothing into engiyibonile umunye ubafo okelinye ilizwe ngengelisho obebothiwe ebotshelwe into zakazenzayo ezingeke emthethweni lapho kade kulabantu kade bebhikitsha khona bemphosa ngamathi bethe kahambe kiwe beyaganga so khona lokuyana akutsho ukuthi sokuyikhona lokho linethe likufuna ngoba kuyakhanya ukuthi abantu bayakufuna futhi bayakupromote asizamenini ukuthi ule data enough uyekele ukwethusela abanye abantu ngama-pictures akudala
salibonani studio omuhle studio 7 omuhle ngiyabonga kakhulu sihlobo zami mina ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uMagalela Mafa uFelix Magalela Mafa ngomsebenzi awenzayo ukulwisana lenketha bechabi lokulwisana nalabo ababulala amalungelo abantu ngithi mdala wami ngawo ngala unjalo lanxa bengabe bekhona abanye abakukhangela ngelilihlo babakukhangela zima thina sithi yana phambili thina eZimbabwe asifuni inketha bechabi ukuthi kule ndebele kule shona kule tonga sifuna iZimbabwe iyi-1 so labo abakhuluma ngokuthi hey laba amashona abadla imbiba bobani banjani banjani hayi siyacela abasakazi baka studio 7 futhi ama audios anjalo lingawafaki ngoba thina asifuni inketha bechabi ukuthi ngumtonga ngumdebele ngumbani ngumshona utheni umkhalanga akusebenzi kodwa okuqhakathekile ukuthi sonke singabantu. Oqakathekile ukuthi silungise izinkinga ezikhona ezonakalayo. Hayi lokho ukuthi kuthiwe ubani ngomshona udla imbeba, ubani utheni. Phendula i-audio yondodo wayekhuluma. Sithi yabantu badla imbeba, akusebenzi lokho okudla imbeba. Sicela ukuthi khulumele into iyiyo. Ngiyabonga Studio 7.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafithane. EliChina selikhuze abenhlanganiso yesiTaliban abahluthuna ilizwe leAfghanistan ukuthi kumele bafeze izithembiso zabo zokuphatha uzulu walelo lizwe ngokusemthethweni kusasemasinyane. Amapolisa akwele Sudan adubule abulala abantu abayisikhombisa kade betshengisela besola ukuhluthuna umbuso owenziwe ngamabutho. Uzulu wele Uganda ubikwa ethwele nzima ngokusilela kwamafutha ezimoda ngoba imoda ezithwala la mafutha zisehluleka ukucapha umngcele zivela kwele Kenya kulandela ukufa komtshina ohlola izimoda legciwane le-coronavirus. Kwezemelika, udaba lokuthi izikolo zivalwe ngenxa yokumemetheka komkhakha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron soludale inkulumo kwelemelika. Uhulumende welemelika uthi abantwana besikolo asebahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 bedlula kancane ingxenye 54%. Ukumemetheka kwaleli gciwane ezikolo sokubangele ukuthi abazali abaningi bacele ukuthi abantwana babuyele kuzifundo zobulembu be-internet besezindlini. Kodwa uhulumende welemelika yena uthi abantwana kumele baqhubeke besiya esikolo kungakhathalekile le gciwane le-coronavirus. Sixoxele salane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jabu Nyathi, saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngibingelele babathandi kanye labalaleli be-Studio 7. Mina ngiseSeattle, eWashington State. Umumo we-coronavirus lokhu memetheka. Kusukela ekuqaleni komnyaka esisanda kungena, inani labantu asebethole lo mkhuhlane liyanda kusakwensuku. Badlula inkulungwane ezinhlanu ngelanga abatholakala bele COVID-19 esabelweni sase King County.
Sesike sabona kwezinye indawo ezinye izigaba zingasela kudla ezitolo okuthiwa khona kubangelwa yikusilela kwabachayeli abaletha ukudla ezitolo. Kunjani khona ngapho ngendaba yona le yezitolo?
Ngathi lapho besingakabhekani lohlupho lokusweleka kokudla ezitolo ngenxa yokusilela kwabachayeli. Kuvame nje ukuthi abantu bengezwa kuthiwa into ethile isatholakale ezitolo baphange bayethenga, uthole amashelf esikhamisile nje. Kodwa hhayi, bokungakabi lehlupho olukhulu kangako.
Umnumzana Jabu Nyathi, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi uza bhodabhoda ngamakhefa namuhla ebuza abanikazi bawo ukuthi kungani beqatsha abantu bokuza abagoqela abeZimbabwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo uzalahlwa ngabantu ngoba bamvotela ekubandla le-MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.